lakathesi khanya uyehluleka ukuyithola imali. Abantu laba abalezimali zonke lezi imali le kayihlali ebanki i-cash. Isikhathi esiningi i-net worth yakhe lena i-value yama-properties akhe lana. Kukhanya uTrump ngumuntu owayeboleka imali kakhulu. Ngumuntu o-notorious lapha ngokubankrupta ama-business. I-Atlantic i-deal yakhe lena e-New Jersey. Ele casino e-Atlantic City. Vele ngumuntu o-notorious. Ngapha wagcina amabhenki engasamniki imali. Even lama-business wayengabhadali. Wagcina ungazukhumbula ukuthi ngumuntu obesephiwa imali e-Germany i-Deutsche Bank leya. Ikho lapha ababe siba lama-concerns of ukuthi ngoba i-Deutsche Bank babe sithi kulawo ama-operandis amaningi awe-Russia. So ikho lapha babe suspect ukuthi imali abivela khona. Ukwehluleka kwakho ukuthola imali lapha sibili, hhayi khanye lobu nzima. I-half a billion dollars cash ngaseyo mali encane. Imali le ayitholayo uyathola sibili imali ama-donation ebantwini, kodwa uyabona ukuthi ama-case akhe awuloya ukuthi bayidla njani. Njalo ulana uJean Carroll angithi ule 100 million i 90 something million plus isibe kabili elokhu edliwa. Ukuthi ayithole i-cash uzamele IPO kumbe ayiboleke, and ama-intelligence agency lawo akukhangelele khona lokho i-exposure yona le ikakhulu ngama-case wona la alokhu ekhwela. No, sizabona. Angithi kuthiwa ubehlangene lo Elon Musk last week. U-Elon Musk laye ukuthi 43 billion lana azayithola ukuthi athenge i-Twitter. Angithi wathengisa ama-shares amaningi. Akula muntu ole who is that much cash laying around.
Kodwa nxa sikhangele lona icala aletheswayo elokuthi wayeqamba amanga ukuthi izakhiwo zakhe zimalini njalo lokuthula imali enganani, ubona ungani khonokho kungani kungenza ukuthi abantu bengamlandeli kumbe bengamvoteli, kodwa siyabona bebaningi abamlandelayo. Ubona kubangelwa yini lokho?
Uyabona uTrump ama-business akhe ekugcineni lapha obese umuntu othengisa i-label ibizo lakhe i-licensing kuphela, uyazivulela yophela i-hoteli and then usufake i-Trump brand ebese bhatala. Yikho abakade esekwenza. Imali ibisimehlula sibili, uze waba ngumuntu o-survivor, uvuswe i-show lena i-apprentice. Leni show abanengi bathi yadizayinelwa ukuthi ithengisele abantu to the American populace, not just the audience. Bathi abantu bakhe babengela mashuwa ngesimo sakhe, istanding sakhe, and khonokhena ukuba kwakhe ukuthi you are fired, ukuba ku-apprentice bamenza ba ngu-boss for years they built up his persona and babefuna ukuthi balandele i-script imbijane esikaregen ukuthi umuntu ovela kuma-TV lama-movie. So uthe efika ubese vele selabantu ade vele bebukela i-show yakhe, like him or not, akade vele soyemlandela. Kuyafana nalathi omkhadoda nangena sasimthanda sihleka vele sigijima njani omkhadoda useyaqalisa, kodwa engumuntu ophongu hlale mayirwizi senza into ezingelangqondo. Okuthi inxalaye wayesesiba ngumuntu osemile laphana sonke sathi hayi umkhadoda nangena kwakufika kwakumbani lona omunye lona owayesindebeleni vele enza ingane ingane vele kamkhulumise ingane uyalwa laye, kodwa vele sasihleka yabona. So umuntu onjalo yikho bakwenza ku-Trump, they built him up and then lova a caricature but abantu abanengi is support ulayo and then obviously ama right wingers they married a narrative yabo umuntu owamnika i true power ngu Mike Pence uPence nguye owabuye lama Christu u Mike Pence brought the Christian right ama Christians but imthandazeleni bafaka ama verse and now abantu be church abantu bokukholwa ungazikhuluma umlimi umfundisi ethi umlimi uthe finish so u Trump yiyo i strength yakhe lapha ukuthi i propaganda le Christian faith isiba bayihlanganisa dangerously to where you know ulokhe babambile abantu.